Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo isikhathi half past two. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa zeguqule idali labaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Waqotsha obe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora. Idale lephalamende liyaqhubeka ngokudinga imbono yabantu phezu kwenguquko abafuna yenziwe kumthetho wezokhetho. Silalo njalo ihlandla lokubingelela izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa zeguqule idali labaphathi ntambo bakahulumende wakhe waxotsha obe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora yena obehlezi esola kakhulu ngababalisi labazali. Embikweni ethulwe ngumabhalane osebenzela ehofisini kamongameli uDr. Mishek Spanda namuhla, uMnangagwa uthe osethethe isikhundla sikaLokora ngumnumzana Paul Mavima yena obe ngumsekeli kaLokora. Ukhiphe njalo obe ngumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi usikhwicamfundo Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye. Unyathi yena lomnumzana Christopher Mutswangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakaMnangagwa. Umutswangwa ube ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko kukhabhinethi ethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wenze inguquko le ngoba ubephule umthetho sisekelo ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abayisishiyagalombili ukuba ngabaphathi ntambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ababalisi labazali bamukele ukuxotshwa kukaLokora ngenjabulo. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso yababalisi, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni uDokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana uDokora lokhu abesekwenza besekuyikudiza nje konke okwakhiweyo kusukisela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube lamhlanje. Ngoba sinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube sevele-ke esediliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe nguLokora elikhangelela ukuthi umphathi ntambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu laba esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga fakwa njani ebantwini. Njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abase-primary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje kwangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo. ngoba siyananzelela ukuthi ke lokho abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongakuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofunda eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe ama-task wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini lingathanda ukubona kusenziwa ngumavimo?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi umavimo akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walifaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu sikhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi, ama-union, ne-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo luqhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokotela beseluthethe walwenziwo lwakhe walifake ekhwapheni engani ngolomzwakhe ayo lwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Abaningi bayazibuza ukuthi uMnangagwa ubenze iphutha elisegcikeni kangaka elokuthatha abaphathintambo abedlula labo abavunyelwayo isisekelo sombuso kutheni yena eligqwetha. Sixoxele encwethi kwezombuso welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Uchithi vele ubengakwazi kodwa wayethungamela eParliament kanti bayenza izinto bengacabanganga. Umuntu owadisayi khona isihlelo sombuso sibhalwa kutshengisela vele ukuthi amalunga eParliament afanele uthethe nguminista ufanele kuye malunga abedlulanga neParliament kumbe engakhetha abantu abayidlula abangu-5. So utshengisela vele ngihlala ngikusho ukuthi imibono yakhe kayikhaliphanga.
Abamcebisayo labo bebengaphi? Engaba yenze lokhu yedwa kumbe mhlawumbe uphathisane labebutho labo abangawaziyo umthetho?
Ngibona ngade ngabe phathisane labebutho kodwa amebutho lakhona ngendlela abayenze ngayo kukhutshwa umkhandi bangathi bakhaliphile. Lokho nje njebangayisitsho nje ukuthi sokuthengisela ukuthi yikho kwakudinga ukuthi asebenze labantu abathi imisebenzi ama-technocrats babe bamtshela nje ukuthi hhatshi lapha siyephula umthetho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube, yena othi abacebisi bakaMnangagwa yibo abenze iphutha.
Iphutha libulabo abamcebisayo abaguqela uDr. Meshack Sibanda lowayenzukula yibo kufanele bemazi ngoba siyavuma sokuthi uMnangagwa ligqwetha but sikhumbule ukuthi kazake i-practice njengegqwetha. Kodwa kahle kahle umongameli vele ulabantu abamcebisayo abaningi yibo kufanele bebe bemazisa.
Kodwa njengomuntu obengumkhokheli kahulumende kudale lephalamende, imithetho ubeyibona isethulwa ipaswa nsuku zonke, lesisekelo usibonile silotshwa saze saphutsha, yinto angayinanzelelanga le?
Ngokulandela ipolitiki kuyafana nokuthi nxa sikhuluma of course ngezepolitiki siyakuthakazelela ukuthi umgaba uphumile but singagxile kakhulu emthethweni, uqamule imithetho eminingi kakhulu but nxa yokuthi umuntu besefuna umgaba uphumi lokungasekamtakanayo ukuthi uphume njani even nokubotshwa okuxotshwa kwabanye amaminista even omphoko labokasfera uqamule imithetho eminingi kakhulu but ihlube ukuthi abantu bonke bathabile nje ukuthi umgaba uphumile but akula muntu enanzelelayo ukuthi kusukela amabutho esithethethe ovilizwe le mithetho eminingi iqambileyo.
Sizabona yini uhulumende kaMnangagwa eqhubeka esephula imithetho okhuluma ngayo kumbe sizabona eyihlonipha imithetho yelizwe?
Nokubona kwami angiboni ukuthi imithetho yelizwe izahlonishwa. Umzekeliso, i-judgment yethu le eyayikhona last week labo adibe bevumelane nokuthi indlela yamithethe ngayo umbuso lokuxotshwa kaMnangagwa kube liphutha. So ngokubona kwami mani kuqala kwamalanga lapho umthetho ezawulandela lokho kusho yipolitiki.
Amalungelo oluntu wona ke ubona ehlonitshwa elondolozo?
Angiboni malungelo oluntu elondolozo. Umzekeliso, uthombe ugciniwe for malanga adlula iviki labanye abashiye badlulile for amalanga adlulile. So kusovala ukuthi amalungelo wonke asoze ntedoso. Okunye kwesibili ukuthi amabutho sethethe over umsebenzi wamapolisa. Kumbe uyajengisela nokuthi amalungelo oluntu asoze ntedoso. Iphutha nje ukuthi abantu bathabele ukuthi abona divisions ezinzima othombo bese ngomise for mafezi. Ngibakrisa bayisakanyela kahle kahle amalungelo olundamboni. Singena esigabeni esinzima njengesizwe.
Uyacho ukuthi amasoja yiwo asegcina umthetho yiwo asesenza umsebenzi wamapolisa sizwa bekhala abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga emadolobheni lapha ukuthona bebona amasoja ebhodaboda kwesinye isikhathi ayabakhiphisa izithupha kuyini elikubonayo njengamaqeda
kulawa ngikho ground kulokwesaba okukhulu kakhulu ngoba into abavumelana ukuthi into leyo esiqalile siyenzakala lihlupho olukhona kunzima kulalapho abantu bangabalekela khona siyazi ukuthi umgaba kulalapho abantu abaningi isikhathi seground but emavini amathathu nalawa kuthiwa kuvunyelwana nje kuthiwa uphiwe iminithi so kulento eziningi kakhulu okwenza ivini la magqwetha nabantu abathi balwela amalungelo abantu babe lokwesaba lokuthula kakhulu yikuzona zento emavini amathathu adlulileyo malutshwana amagqwetha wenhlanganiso ezimele abantu ezakhipha ama-statement oweza kukhuluma ngokwakusenzakala bonke abantu bathula bafuna ukubukela ukuthi kuyenzakalani
lani njengamagqwetha kuyalethusa ngezinye indlela lesaba
njengoba nijhile ukuthi akusalandela umthetho sokulandela umthetho wamabutho so okwenzakalayo ngesikhiwa sithi akusela-civilian role vele sesifuswa ngamabutho lizabona ukuthi even umongameli uxhaswe ngamabutho even abamsekelayo abaministers isandla samabutho siyakhanya ukuthi yiwa asebebusa.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Amalunga edale lephalamende ayaqhubeka ngemihlangano yokuthapha imbono kaZulu namuhla phezu kwenguquko afuna yenziwe kumthetho wezokhetho i-Electoral Amendment Bill. Sixhume iqwe ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube sambuza ukuthi yiphi inguquko uZulu ayikhangeleleyo.
Ukufunwa ngabantu bakukhuluma kusuka ngo-2009 besakhathisekelo sombuso kwaze kwafika ku-2013 baya ku-referendum baya kwe-parliamente bakuvuma ukuthi yikho lokho abakufunayo. Bafuna i-Electoral Act ukuba ihambisane lesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi abantu bamele bakhululeke ekukhampeneni ama-political parties abayathandayo bavote ngendlela abafuna ukuhamba ukuvota ngayo. Kanti phezu kwakho konke into eyiyo ekhalazisa abantu yikuthi lokho abantu abayizizalwane zeZimbabwe abahlala ngaphandle bengakavunyelwa ukuvota nakuba isisekelo sombuso sicacile ukuthi bamele bavunyelwe ukuvota. Ingakho ke ngicizelela ukuthi vele abakufuna abantu bakukhuluma bakubeke esisekelweni sombuso ukuthi kumthetho kawuguqulu uhambisane lesisekelo sombuso esiyiso esimele intando kaZulu lokho okufunwa nguZulu.
Indaba yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe yinto obona uhulumende eyamukela.
Akululu ukuthi akwamukele khona lokho ngokuba uyakwazi ukuthi labo bantu abeze ukuvotela iZANU-PF. Angithi phela basuswa yiyo yibunzima bombuso we-37 years lezi. Umbuso obulela abantu, obandlulela abantu, othetha amalungelo abantu, wathatha imisebenzi wadiliza konke okade kukhona okade kungahlalisa abantu elizweni. Ngakho-ke labantu abasuke bebalekela iZANU, iZANU ayifuna ukubalandela khona ngalokubapha ithuba lokuthi bavote. Izazimba-ke ngazo zonke iy'ndlela ikhalaze ngezezimali, ikhalaze ngamasaziziqambe lokhu lalokuyana ukuba abantu bangavoti. Kodwa isisekelo sombuso simile sithi kabavote, bamele bavote. Hayi lokho ukuthi kuthiwe hayi siyalivumela ukuthi livote, suka lapho ukhona, suka e-Washington, suka e-Moscow, suka e-Canberra, suka e-Cape Town, suka lapho ohlezi khona ubuye uzovota ngosuku lokuvota. Kumele kwenziwe ngendlela amazwe onke akhululekileyo esithi ngama-constitutional democracies ayokwenzayo. Okuyukuthi kuyasuka abantu bayevotisa ngaphandle, kuvote kuma-embassies, kuvote endaweni kahle kune kubuye kuvunyelwe lokho esithi postal vote ukuthi ungathumela ivoti lakho ngencwadi lize elizweni lizobalwa ukuthi uvotile lawe njengabanye.
Bengibona kumabona kude lapha kwenye indawo lapho abantu abapha khona imbono yabo. Omunye ubaba phakamile wathi sicela ukuthi amasotsha abe khona nxa kubhaliswa lalapho kuvotwa ukuze izinto zihambe kuhle ngoba amasotsha ngabantu abathakazelelwa nguZulu. Njengesikubone kumaviki edluleyo eze ehluthune intambo zombuso. Abantu abanjalo bayinanzelela yini ingozi yokuba khona kwamasotsha emphakathini?
Ngabakunanzeleli basuka abantu bathabe kakhulu ukuzonda kwabo umbuso kaMgabe lo okade ukhona kumbe umgabe na ngokwakhe iminyaka yonke leyi bebusa. Abasakunanzelela ukuthi kakuhlanga ukuthi ususe umgabe usufa kokunye okufana laye kumbe okuza kona okwedlula umgabe. Nxa kuzabhaliswa kuzavotwa kumele kube yindawo ekhululekileyo ukuthi noma ngubani umuntu ongakaze ahlane lesotsha ongakaze ahlane lepolisa afike ekhululekile kuleyo ndawo. Indawo yokuvotela yokubhalisela ukuvota ifanele ibe yiyo ekhululeke okwedlula zonke izinto. Ungumuntu nje okhuluma kanjalo ongananzelela ingozi yokuthi abantu nxa bebona ibutho phakathi emphakathini kumbe lapho kuvotelwa khona bengethuka. Kanti-ke futhi intokozo ngamasotsha le ekhona evele kulamalanga isengayiguquke kusiya ngokuthi babuse kanjani. Uzabakhipha nini-ke njengoba yabuse ubaphe igunya lokuba lapho kuvotelwa khona?
Lona ukhetho ubona luqhutshwa ngendlela ekhululekileyo yini eyamukelwa nguye wonke umuntu ngisho lamabandla aphikisayo?
Ukhetho luza kuya ngokuthi iZanu PF ibone ukuthi ngaluwina yini. Ngabona kuyikuthi kulula ukuthi luwine luzaba ngolukhululekileyo. Inkululeko yakhona kangitsho yonke epheleleyo ngitsho eyeneliswa iZanu PF. Kumele sinanzelele ukuthi kukhona ezinye izinto iZanu PF esithi ngesikhiwa incapable of doing. Ukukhulula abantu, ukuvuma inkululeko yabantu vele kakukho phakathi egazini leZanu PF. Kodwa nxa ngabe ngabona ukuthi ukhetho lo lingaluwina loba amabandla ezombusazwe ekhululekile kukhampeni abantu bevote ngendlela abafuna ngakhona izabayekela bavote ngendlela leyo. Kodwa ingabona ukuthi abantu bangakhululeki ngaluza akuzukuba lokhetho olukhululekileyo. So sokuya kuya ngokuthi yona iZanu PF ibona kanjani ukuthi izinto ziyayimela kanjani. Ingabona ukuthi kuyaphumelela, ingakhulula, ingabona ukuthi kunzima, singabona ubunzima obukhulu kakhulu. Khumbula ukuthi sekungena ibutho futhi embusweni.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kweleBotswana isibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphumayo kakhulu eMandebeleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo wenhlanganiso yesimunye umzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone ukuqondile uhlonipha umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UChuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna uzabe engumhlonipha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngamaguest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture since decide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Khulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lathi siselizweni lengasiwe singadi lose focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana lesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba sebandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ehlonitshwa ngale indlela. As a country isibona ngani we are not doing enough kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika irecognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Yes, as pelileke ezamanje isikhathi 10 minutes to 3 o'clock. Singeneke kuhlandla lokuzilibazisa sikhangela incwadi elisibhalelele zona abalaleli libingelela izihlobo labangani. Incwadi yakuqala engiphetheyo ngevela kumeluleki boyo uthi linjani msakazi, ngithanda ukubingelela imuli yonke yakodombo kwindawana zonke zelizwe. Ngibingelele unkosikazi wami labafana bami u-advisor lo Freeman abase-Colenborn. Unomeni Mkize, Mkize yena uthi linjani emsakazweni, ngicela ukubingelela umama uManxumalo labo sisi engazalwa labo kumama ngasegwelushena esigabeni saseGangamuke. Ngabagcina kudala yimi uNomeni Mkize, ngiyabonga. Uqinisela Vivante Dabengwa uthi ngibingelela abakudabengwa eZimbabwe umkami uMartha nomntanami uSiyabonga, abakomazinyana eSt Faith, ingoma ngicela uMajayivana isitimela saseGoli. URapelang Tsepo Ndlovu laye ucele uMajayivana uthi unjani msakazi, ngicela ukubingelela umndeni wami wonke wakoJoba eKhezi eMbembeswana, ingoma ngidlalela uMajayivana noma yiphi. Omunye njalo ucele uMaji ngubheki Ngwenya, ngibingelela izihlobo labangane eKhezi Homestead, ngicela ingoma kaLove Momajayivana lelizwe kalilamali. Asishayeke sizweni leyi ekaMaji. Timela saseGoli ingoma ezishayile uqinisela Vivante Dabengwa uRapelang Tshepo Ndlovu lobheki Ngwenya. Siqhubekeke ngencwadi zenu balaleli, ngiphethe eka Rapson Mngale uthi yena ekhaya eZimbabwe, ngibingelela ubaba umntanami uAmanda umna wami uLunia Misozi labazukulu bami bonke, ingoma ngicela eyamachikos mama. Kuzoba lo Martin Mkomo uthi yena ngithanda ukubingelela izihlobo zami zePlumtree eWuwana, ngibuye ngibingelele ibandla engisonta kulo elikhokhelwa ngumfundisi uZet Nkiwane. Ngigcine ngani emsakazweni, ngicela lingidlalele noma yiphi ingoma eka Deborah Fraser. Yesu nini, yatela tu 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 yatela ngamandla. Tela ngamandla sokuseduze ekhaya ingoma kaDeborah Fraser esishayele umlaleli uMartin Emungwenya. Siqhubeke ngencwadi zenu balaleli kulo Derek Ndlovu Van Kalange. Uthi yena ngibingelela abazali kanye lesihlobo zami esendaweni yakithe Plumtree. Ngithi ngizolibona maduze nje nguDerek ngiseJoburg. Ubadlalele ingoma yendolwane noma yiphi kuzoba lo Montana Mpofu. Uthi kunjani msakazi, ngibingelela izihlobo zami zakompofu konzoli labanye abangaziyo ingoma ngicela endolwane ethi sizokulungisa. Yebo, nanso ke ingoma yakho mlaleli Montana Mpofu. Sizwe kulungisa ndolwane Super Sounds. Bonnie Ncube uthi wena salibona nemsakazweni, ngithanda ukubingelela bonke abantu basedikili eCholocho. Thandiwe Mlotsho uthi wena unjani msakazi, ngithanda ukubingelela imuli yami eGwanda lesihlobo zonke, ngicela ingoma yendolwane ethi sunduza ubaphushele eceleni. Ayibongwe Mpofu uthi ngibingelele ingane zami ekhaya eFlabosi komavima, ngisithi ngilithanda kakhulu lonke ingoma loba yiphi. Peter B. Ncubes, ngiyabulisa msakazi, ngithi ngithathe abathathu, umama ongizalayo lonkosikazi wami lengane yami, ngithi kubo ngiyalithanda over. Isigodi kuse Plumtree, obingelelayo nguPeter Ncube awakhiwe wasemhlohlweni. Sitshela uthi yena ngibingelele ikhehla elizala mina nesalukazi sakhe nabo bonke abangaziyo ekhezi emhlohlweni. Ngiyabonga. Ingoma ngidlalele uMoji noma yiphi. Kusizo kulungisa sisonke ndolwane Super Sounds. Witness in layout sakubona msakazi omuhle, ngibingelele isithandwa sami nabantu abami esigabeni sakumadlambu zePlumtree, ngibingelele bonke abangaziyo. Ngiyabonga Toboka Ndazi. Isikhathi sesambile bakithi. Uthulani Khumalo School uthi wena amashono zihlobo kwaneleke okwalamhlanje, bekukuhle zihlobo zami ukubalani emoyeni ngalimini enkulu. Asihlanganeni ntambama ngo-7:30. Oluvalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo Matuka Nduna Vafubatile.